uhlupho lokhona olukhulu owenza ukuthi mina ngithume ngoba lapha abantu abalezuzo emafutheni nguhulumende yilabo okuthiwa ngama-oil companies ngesilungu abayibo abalama izimoto zokuthwala abalendawo zokufakela amafutha nabalamagalaji abawayiwo abawarentisela kulabo abawarentayo. Ngasona leso sizathu kwakufika nzima ngoba inzuzo engiyitholayo mina ngirenta igaraji ayisalingani lenzuzo enganginelisa ukuthi ngibhadale umthelo wokurenta igaraji, ngibhadale umthelo kahulumende, ngibhadale umthelo ka-city council, ngiphinde ngiholise izisebenzi. Imali yangikhona isala ezingasekho, sokufuza ukuthi ngidinge leyo imali yokuthi ngikwanisele ukuthi nganelisa ukuthi ngibhadale imithelo efunekalayo ngiphinde ngiholise izisebenzi. So akusadingakali ukuthi ngibe ngibuye ngaleyi bhizinisi ngoba angisatholi lutho. Umuntu wonke nxa yekubhizinisi uwa kubhizinisi ukuthi athole inzuzo emphilisayo nabantu abakhe. Nxa ungasayitholi inzuzo iphilisa nabantu abakhe yisho isizathu esenza ukuthi ngikubone ukuthi hayi lokhu ngibona ngani sokusika nzinyanyana ngoba akusela nzuzo eyaneleyo engiyitholayo ukuthi ibhizinisi yami engiyizivanayo ikwanise ukuthola inzuzo ezabhadala yonke into okufanele ibhadalwe imithelo kahulumende nokukhonisa izisebenzi la yonke into lami ngisale yile nzuzo engamphilisi ayisekho. So ngigcina sithi hayi nxa ingasekho kungcono mhlawumbe abanye abanendlela ezikhaliphileyo ezininzi ukuthi bathole nzuzo bathathe ibhizinisi yangkhona bayirani. Kodwa-ke ngakukhangela kathe ngakula umuntu orenta i-service station othola inzuzo eyaneleyo ukuthi athole ukuphila ngayo.
Kusobala ukubana inyathelo eselithethwe nguhulumende leli elizakwenza intengo yamafutha ikhuphuke, kodwa sikubone kusenziwa nguhulumende njalo yikwehlisa imbhadalo yezubko ikakhulu emadolobheni yehlile nge-50 cents. Njengosomabhizimusi kule ngqondo yini khonokho, bazama ukwenzani?
Ngakula ngqondo uyabona mtunga nxa umuntu esegalula isikhathi esiningi isilungu sithi uyabe sebamba langabe butshani langabe yini ayibonayo eseduzane ngoba uyabe segalula. Uhulumende lapha segalula sedinga iy'ndlela zokuthi angenze njani ngoba ungakukhangela okuntu okwangikhona abakwenzayo kakutshengisa ukuthi kulo mqondo webhizinisi kulokhu abakwenzayo. Kutshengisa ukuthi kulo mqondo wokuthi abantu bangikhona kabasakwazi abakwenzayo, bangazwa omunye umuntu ekhonola laphana sebefuna ukuthi bamlalela ukuthi uthini, bezwe omunye umuntu ekhonola laphana abasakwazi-ke ukuthi benzeni ngoba khonokho abakwenzayo kulokuthi kuzakwenza ukuthi yonke into ethengiswayo igcine ikhwela. Ikhwezwa kwini? Ngoba yonke into ethengiswayo iyathwalwa isuka lapho eyenziwa khona isiya lapho ezathengiselwa khona. Yona liyana ukuthwala kwangikhona kuyinto ekufanele ukuthi ibhadalwe yinzuzo etholakala kubhizinisi leyo oyenzayo. Nxa inzuzo ingasekho kutsho ukuthi ibhizinisi kayisekho. Ngezindlela-ke sekufanele ukuthi sibuyele ukuthi rayithi okungatholakala khona inzuzo kungako.